Ngoba umngenela kuMongameli welizwe uKhombetji iDini Nangagwa osekwenzakele ukuthi i-SABC board labodokotela sesihlale phansi savumelana ukwengeza emadlalana ekunikwa odokotela ku-on-call kusuka kunani ebeliyi-$16 ngehola isiya ku-$17.16 ngehola. Savumelana njalo ukuthi imithi izabe isenza ibuya esibhedlela kukhona imizekelo esisendleleni ukwenzela ukuthi silaphe kuhle. Sikhangelele kanjalo ukuthi i-finance zethu kumbe ngathi imali zelizwe kazimanga kuhle. So yikho-ke sivumile ukuthi yona leyo ekhona hhayi-ke ngabe sinikile sisebenzele ilizwe ngoba izigulane sezithelenile.
Sengathi ukutshengisela sokuphelile.
Odokotela sebebuyile emsebenzini baqalise kamusha kusithi kulaba kade bengekho eduzane abasondele eduzane bakwanise ukuthi behambe ngosuku lwakusasa kodwa kuyafika umhlaka 2 April bonke bebesebesemsebenzini.
Singathi-ke sebeyaqalisa ukukhangela izigulane kusukisela namhlanje.
Yebo, sesiqalisile vele izibhedlela esezivalile ezefarinyathwa yaro hospital sezivulile.